Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 11 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu ukukhangela ama merit ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi nguba besaba ubani but abajaji icala bekhangele ukuthi isethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho nokuhamba lalokho esiyidemokhrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni namhla kobulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamtshina. Wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni nguhlu. Igolide leli lali lesisindo samakilogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamtshina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala umantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labashutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide engudlu elizweni igold smuggling. Uyalilandula lelicala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Into ekhona ngeyokuthi xa kusenzakala izinto ezifana lazela lezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababanjwa abaqedi bayekelwe izobu bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela imithethwandaba. Umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa-ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithethwandaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu ngathi balokucabangela ezindlela ezithize ngoba sokungathi umunye umuntu nxa ukuthi mhlambe kukhona elinyicele alisekeleyo udika kube imphumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphuma njani. Nxa usekele elinyicala kujika eminye imphumela njalo ingafalali njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye abakwamanye amacala kwamanye amacele ezopolitiki bagcina sebenziba bagcina bebotshelwa izinto ezingelamsebenzi kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa. Kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni. Umuntu akukhangelwa amamerithi ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani but abajaji icala pertaining ukuthi bekhangele ukuthi iloni icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela obantu bekhangele ngayo.
Icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni ubona lihamba njani lona?
Lokho nje bakukho sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje ephelele emoyeni njengesithukuthukuzenja. Lokho nje ukuthi mhlawumbe lalele lokho lisaqhubekela phambili yikukwejisa nje kuphele ekugcineni kuzagcina ukuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga. Abezindaba abeReuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili. Ikhomishini eqhuba ukhetho lolu Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana. Ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga. IReuters ibika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilitshumi lantathu 13.3 million. Phakathi kwamavoti la uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha 6.7 million kuthi Odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo 6.5 million. Abathole amavoti ayingcosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC. Yona ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya sifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo-2008 thereabout owayekhona nengxabangxoza lodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona namabandla azombusazwe kodwa namhlanje ibandla likaJomo likaHuru Kenyatta selibambane beliphikisayo la sichasa uRaila Odinga okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo kuyezokhetho kwezombusazwe. Abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill, maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players in Zimbabwe. Lapha, ukuthi inzona esibona ebulenjini, esibona ezigabeni, ukulwa, ukuthethiswana, akusifi ndawo, bakusasa. Abaphezulu bangase bekhulumisana. So asifundeni njenge isizwe saseZimbabwe.
Babanduweni, kungenzakala na eZimbabwe khonoke sikubona kusenzakala eKenya. Ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule sithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo osesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo osesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho ukuhamba lalokho esiyi democracy vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa mela abantu babulalane. It's possible eZimbabwe kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe sazi ukuthi i-political system eZimbabwe kumele ayifane labanye amazwe nxa sifithi ngempela we are a democratic country. So ngumbono wami bona ngani kungenzeka kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings. Besibona njengabantu okokuqala singabonani singakabona nje abantu abaphikisana kwezombusazwe.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba vezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKaloma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli izindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenele umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalists Association labanye abenhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli zindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esinengi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziva obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuze babhalise. Ukuze sizwe okunengi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wogatsha lwabasha ku-TCCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi silwenza njengebandla le-TCCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esilwenzayo olomgwazo lapho amalunga awekhansili awephaliamenti abaku-TCCC lezinye inkokheli nje eziku-leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe zingena ebantwini sisiba lama-street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela iTCC luhlelo lwamacitizens luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyadubeka eZimbabwe into esisikhangelane lazo eZimbabwe ayisizo zamabandla yimpila kahle yomuntu wonke oweZimbabwe so sikhangelela ukuthi abantu besukume sibakhuthaza besukume ngabone ngibabo bonke bebhalisa ukuvota so luhlelo esihamba ngalo sihamba sifika kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota
siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi ingenelisa yini ukulikhuphula njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota
ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi kodwa nje ngohlelo lolu esihamba ngalo olumgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanquba sisiya kukhetho lika 2023 ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lati sibone ukuthi hayi sokusobala lati nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume kuhulumende wezana uPF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota
umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCC kobulawayo kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila kuward 1 ward 14 loward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu-PF umnumzana Tony Mlotshwa untungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena ku-Life Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingotshikilo bhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lo mnumzana William Ruto kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Rwanda namuhla lapho axoxisana khona lo mongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi LDRC lisekela amalucaca awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele-South Africa le-DRC. Bazunde okumangalisayo abadlelana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensida awe-FBI endlini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngabahulumende abebanjwe ngutrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI kodwa ababona ngezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba kwela maphepha ayimfihlo. Ele mali lithi okwamanje likhalela amasotsha angama-42 abulele ngamalucaca ohlobo lwesimuslim kunsukana ezedluleyo. Amasotsha la abulewe kusetshenziswa indizamtshina ethwele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. ilizwe leli selidinga usekelo kwele Russia.
Ibandla le-TRIPC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Skhala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela. Olwenzakale enyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC unkosazana Mo Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni ye-Twitter, ibandla le-TRIPC lithe abantu laba babotshelwe ize. Ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo Sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza. Pambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRIPC uMnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho indaba siqine nxa kuyinto zepolitics kuphela. Ngokuqala lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kungumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa ngesibili lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kungumuntu o-opposa ukusebenza kukahulumende ngesikhathi lokho. So kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulo muntu ongabe ngakuboni ukuthi eZimbabwe kathi sikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowo nguhulumende okuganga othiya egabheni. Ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulalanga muntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothethela ipolitiki ngoba sesifika kuma-election ngo-2023.
Naso babachuma, kuthiwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRIPC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right, okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uBhede ukuthi iZimbabwe ilengasi ezintathu ezidala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo isikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms e-judiciary. Asingenezi nabo napho ngoba vele umthetho bawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoba laphana awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe ngowenzano PF kumbe ngowe-TRIPC. Uma uyigqokele ibhashi lakho elokuthi kwenzwe into esithi gcina wephule umthetho okhona khonapho. Abantu abana abakho elokuzeni ecourt ngenxa yokuthi bona ngamalumbi e-TRIPC basecourt ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kanti bangaka abantu abaku-TRIPC abangekho before these courts baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBhede. So we cannot talk about this thing sengakamthanga ngokuthiwa iZanu PF kumbe uhulumende usebabambele ukuthi bona bona bangamalunga ayo-TRIPC. No, that is because of izenzo zabo ezingenzeka ukuthi ligcine sebephambili kwamakhoti.
Baba Bhede,
ukwenza bangitsho ibheyili kuyini? Question mark nga. Kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngayo. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyililoya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Question mark nga. Why sokuhlukuluzwa kukhanya kuphuma ezindabeni kubozo zindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-CCC kodwa kubulewe umuntu we-CCC utshoni khonoko? Uyabona okushuthayo ngabantu abasibuse for 42 years yikuthi sebenesidinira. izinto abazonayo for 42 years ngasese siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe. IZambia isithumelela ekade siyihleka izolo. Wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo. Okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhonapho ukuthi mesikhona kuyini noJoseph Chimayina lo kwenza ukuthi angayangeki kuyini. Nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngokulohlupho lwakhe angadefendi iparty yakhe ngoba iparty yakhe ayisapotayo. Kodwa kadefende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi kunini.
Kuthiwa mana eqinisweni baba Chuma, kanti phezu kwalokho bakhona abanengi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga leZANU-PF ophume ekhuthaza ukuthi uChamisa kumele abulawe, kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle?
Ekumele ngiqale ngakho kaphesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina, umuntu uyanxusha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo. Siyakwazi sobala ukubana u-honorable uSikhala eNdiyana ebevele ekubheyili and ibheyili abeyiphiwe wayenikwe esikuthi lokwana ngesikhiwa ama-conditions angikhona. Amanye ama-conditions ayobhela ayathi yona lawonena ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usakhuma ngokudlakudlaku njalo siyayi-encourage-a ukudlakudlaku. So usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition. Yenchukumile nanga kusubonakala futhi wo osusho ku social media usiyakhuluma futhi ukuthi asabenisho cha abantu sale ngamthe kamele sibachaye and vele sesithe khona ngabe nyathini uyabachaya usho lapho ukuhamba kuyenzakala khonoko ana wathi usuye phule icondition owayiphiwe oqala uphi ibhayi yale ndaba kayikaphendi nokuphela isahlukungulo uphandle uphi ibhayi sokufuna susuye phula ana wathi bona bana sokusuka ndima so icourt yinangwayo wenza ungubani ungubani ila ivulo ukuthi hayi ukuqala si ubuye lapha phambi kwethu sakunika ibhayi sakunika la amakhondishini kodwa wehlekile ukuwagcina asho time hayi angisakuniki ibhayi indaba yabo ingahlukungulo iphele so lokwana it is not in good politics it has
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF ubexoxa endawonye lelunga leTRIPC umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo. Brenda Fassi inzwisa kuphela esiqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020. Abantu bakule Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.